Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga.
Hello Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu babethwala amabhakede beqalisa lawo isidezi lesiyakhona liphezulu. Kodwa ke khathesi sokulomgodi wamanzi lawo futhi uphiwe yi-UNICEF. Uzasetshenziswa ibo bonke abakuyona lindawo, baku Ministry of Education laba abasebenzela khona lapha, laba ku National Arts Council labanye njalo abasebenzela kuyona lindawo.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ebona ngenhlelo zabantwana e-UNICEF inikeza ikolleji le-Women's University in Africa eZimbabwe uncedo lwemali.
Uma kubuthane abakhokheli bomhlaba kube khona ukuthi uThe Robert Mugabe ukhalele abantu bakhulume ngaye abe yindaba egudwini, kuye yinto enkulu kakhulu leyo. Kodwa-ke eqinisweni akudali mahluko, kufana lokujikele nje ilitshe elwandle, akulasimesitsha okusidalayo.
Umhlangano wenhlanganiso yomanyano wamazwe awe-Europe e-European Union lawe-African Union uqala lamuhla edolobheni le-Brussels kwele-Belgium.
Abasakhulayo bebandla le-MDCT lamuhla batshaywe kakubi ngamasotsha emzini we-Highfields e-Harare.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende ukhuthazwa ukuphuma lenhlelo esizaphathisa ukuthuthukisa inhlalakahle yabantwana kanye lendingeko zabo. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ebona ngenhlelo zabantwana e-UNICEF ithi ziqakathekile inhlelo lezi. Intathe zindaba ethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcwekileyo.
Lokhu ngokunye kokuphume emkhosini wokunikezwa okusemthethweni kosizo kwabe Women's University in Zimbabwe oluvelele kwabenhlanganiso ye-UNICEF kuleli olubalisa indlu eyisiphala solwazi, resource center, imota kanye lokunye okumbalwa lamhla. Esethula umbiko wakhe emkhosini owenzelwe esiphaleni sengwalo ese-Women's University etholakala e-Upper East Road e-Mount Pleasant e-Harare, ummeli we-UNICEF kuleli uMnumzana Reza Hussein utshele intathe lezindaba kuba lolu sizo okubalisa olwemali eyedlula kancinyane amakhulu amabili lweminyaka emithathu balunikeza ngenhloso yokuthuthukisa uhlelo abalusekelayo lokutholisa izifundi ulwazi olujulileyo phezu kwenhlelo eziqondene lendaba zabantwana elizweni okubalisa amalungelo abo olwe-Child Sensitive Social Policies, CSSP.
We hope that this course and the outcome of this course also will help in terms of budget allocation, budget distribution.
Umsekeli womkhokheli wama-universities, u-Vice Chancellor kule college, u-Professor Hope Cynthia Sadza, uthi kuqakathekile ukuba uhulumende abeke imithetho ephathisa ekuthuthukiseni ukusebenza kwalabo abaphatha indaba eziqondane labantwana kanye lokuluqeda udubo lokuhlukuluzwa kwabo. Omunye wamalunga ebhodi yale yunivesithi yabesifazane engumlobi njalo unkosikazi Barbara Nkala obekulomkhosi, laye utshele intatheli izindaba kuba luyancomeka lolu ncedo abalunikezwe okusemthethweni lamhla ngabe-UNICEF.
Abantu babethwala amabhakede beqalisa lawo isidezi besiyakhona liphezulu, kodwa ke khathesi sokulomgodi wamanzi lawo futhi uphiwe yi-UNICEF. Uzasetshenziswa ibo bonke abakuyona lindawo, baku Ministry of Education laba abasebenzela khona lapha, laba ku National Arts Council labanye njalo abasebenzela kuyona lindawo. I-library ibingasavuli kwesinye isikhathi, kodwa ke khathesi njengoba sekuphiwe i-generator le abafundi sebeyasebenzisa sibili indlu le. Okunye okuphiweyo njalo yimota. Imota siyazishela, ungeke wenzakala umsebenzi kungela mota. Imota sule nkulu ama Land Cruiser la.
Uthi unkosikazi Nkala lalezo zifundo ezitholakala kulesi sikolo semfundo yaphezulu eziphezu kokuxazulula udaba lwempilakahle yabantwana kakhulukazi kundaba zokuhlukuluzwa kwabo zizadala umehluko omkhulu emphakathini.
Baningi abantu ababe bekhuluma ngakho, bekhuluma phakathi kwabafundi abafundisayo ngakwabo, imihlangano eyabe ikhona kuze ekhulunywa ngakho khona lokho. Angithi ngabafundi bonke laba sebesuka lapha sebeqeqetshile, bathola izicoco zabo bayakuya ezindaweni ezehlukeneyo ilizwe lonke leli, labo futhi bafika bakufundise futhi khona lokho. Ngakho kuzadala umehluko ezindaweni lapha abakhona, kuqakatheke kakhulu. Ye, kusukela emakhaya bekhuluma ngakho, emakhaya bekhuluma ngakho ezindaweni zabo, in their own communities, bekhuluma ngakho nje ilizwe lonke endaweni lapha abakhona, kuzadala umehluko omangalisayo.
Inkokheli kulesi sikolo semfundo yaphezulu sey-Women's University zithi lolu ncedo abalunikezwe okusemthethweni lamhla luzaphathisa kakhulu ekuthini ithuthukiswe imisebenzi yokutholisa izifundo kuzifundi phezulu kokuphathelene labantwana kanye lokuba zingaqedwa kanjani indubo ababhekane lazo okubalisa ukuhlukuluzwa kanye lokudlwengulwa kwabo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.